engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi i-high court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elicela ukugcina. Kule phezulu kwe-high court, i-high court ibuswa yi-supreme court, iphinde i-supreme court ibuswe idala elikhulu kula i-constitutional court. I-supreme court iyaphenduka futhi ibe-constitutional court, amajaji lalana ehlale ku-constitutional court. I-constitutional court yiyo idala lokugcina. Ngawo ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga nxa uphikiswa nguhulumende. Uhulumende nxa efuna ukuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho okudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-high court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo. Kodwa phela uZiyambi ungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguminista ogatsha lololo esikhuluma ngalo. Ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe. Umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe mayelana ngamadale ngokwethulela idale. Okwethulela idale akumshuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube yimpumela elethwe idale. Njengalokhu okokuthi idale vele limele ngali linquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye ophuma lempumela evumelana laye. Ngokunjalo idale lomthethwandaba lethu lesinqumo lesethulileyo akumangalisi ke. Mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma beshola amadale eZimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi kababotshwe. So kuthi uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe. Kanti laba babekhuluma izolo ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa amadale bethi amadale ngayizana uphi. Namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of ubona. Kanti vele kunjani lapha? Kanti bona abantu beopposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi amaloya la eopposition. Kanti vele khona iloya yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo abathe waphuma kuvumelana labo yini.